sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyabonga ukujonga kanti mirio siphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukudlwengulwa komuntu yikuthi umuntu engene emacansini lomntwana ongaphansi kweminyaka engu-12 ngoba engakwanisi ukuvuma ezecansini. Ngaleso sizathu kusisho ukuthi abokholo labantu besintu bebekwanisa ukuthi amantombazane angaphansi kweminyaka engu-12 bebachadise. Yikhodi sesilama-child marriage.
EZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa kokuthuthukiswa komntwana oyinkazana olwe International Day of the Girl.
Silokuthukuthela okukhulu njengentatheli izindaba zesifazane lapha eZimbabwe ngokulahlekelwa ngudadewethu u-Abigail Gamani esimuthi ngesiNgisi imento. Kumbe sithi umuntu owayesifundisa njalo umuntu owayesisapota engumuntu njalo olwela amalungelo ethu njengabantu besifazana abasebenza kuma-newsroom.
Abenhlanganiso zentatheli izindaba lezamalungelo oluntu eZimbabwe lasemhlabeni jikelele bakhala lemuli ka-Abigail Gamanya obengumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba e-Gender Media Connect. Isesilulweni njalo imuli enkayi eyalahlekelwa ingane kungozi yomlilo kweleButswana ngenyanga edluleyo sokutshone umama walumdeni laye oyethe kabuhlungu engozini le. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. EZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku lokuqakathekisa kokuthuthukiswa komntwana oyinkazana olwe International Day of the Girl olunanzwa mhlanyaka yonke mhla ka 11 Mfumfu. Lolu hlelo lwasungulwa ngomnyaka ka 2011 ngemva kokunanzelela inhlupho ezibhekane lomntwana oyinkazana ngokungakhathelekile ukuba ngwasiphi isizwe. Emhlabeni wonke jikelele amankazana aleminyaka engaphansi kwelithumi lasitshiya ngalombili ahlangana lenhlupho ezithiyene ezigoqela ukungabhadalelwa indleko yomfundo ngabazali abaswelayo bekhetha ukubhadalela ongumfana, ukwendiswa besasebancane, ukusetshenziswa njengezigqili, abanye njalo besetshenziswa ukuphila ngokuthengisa imizimba yabo. KweZimbabwe kulezinye inhlanganiso lezinkonzo ezendisa amantombazana angaphansi kweminyaka evunyelwayo emthethweni. Eminyakeni emibili edluleyo sokubhubhe amantombazana amathathu ebeletha aphume ezindaweni, kodwa ingcwethi zezenhlalakahle kaZulu zithi baningi ababhubha ngale indlela abangaphunyiswayo ezindabeni. I-Studio 7 ixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Gender Commission esigabeni zeMathebeleland umnumzana Dalubuhle Sibanda.
Thina umsebenzi wethu njenge-commission singathi ukukhusela lokuvikela kanye lokubona ukuthi ubulili amathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kuyavezakala.
Lonyaka indikimba yenu ibisithini ukunanzelela ilanga?
Lonyaka indikimba yenu yelanga lokunaka umntwana oyintombazana ithi our time is now, our rights, our future. So thina njengeZimbabwe Gender Commission njengoba njile ukuthi lathi siyaphatheka namhlanje siyahalalela siphinde futhi sinaka iminyaka elithumi lapho okwasungulwa khona leli langa i-United Nations General Assembly khangele kakhulu ekunakeni izinto ezithiyethiyeneyo ezikhusela umntwana oyinkazana ukwenzela ukuthi laye ilungelo lakhe loluntu linanzeleleke.
Ngethemba njengenhlanganiso kukhona okuningi eselikwenzile ukunceda umntwana oyinkazana, kodwa kuyini okunye okulibisela emuva?
Siyaphatheka futhi siphile sikhale namhlanje futhi sinanzelela ukufa komntwana oyintombazana oleminyaka elitshumi lanhlanu okuthiwa nguNokuthemba waramba osichiye leo emvana ebeletha lokhu kuphinde kusikhumbuze njalo omunye futhi intombazana owasichiyayo kuthiwa ngumemory machayo iminyaka emibili edlulileyo ungananzelela ukuthi i-convention on the right of a child eyayethulwa United Nations General Assembly ngo-1989 kubeka sebala ukukhangeleleyo emalungeni omntwana lokhu iphinde ikhuluma ukuthi umntwana angabandlululwa abe lelungelo lokuthi laye aphile laye abe ngomunye wengxenye yentuthuko njalo avikeleke kwamanye amasiko angalunganga lokuhlukunyezwa kocansi lakho futhi aphatheke emndenini noba kungekwamasiko noma kuyimpilo nje esigaba ukuthi kumele aphatheke umntwana wenkazana. Ungananzelela isekelo sekusombuso siyananzelela ukuthi wonke umuntu noma engumuntu wesifazane kumbe engumuntu wesilisa bayalingana. Ungakhala u-section 81 ukhuluma kakhulu ngamalungelo omntwana ongaphansi kweminyaka engu-18. Ukhuluma ngamalungelo akhe nokuthi kuyini okungamenza ukuthi laye athuthuke laye aphumelele. Yikuyini esingakwenza kahle kahle ukuthi umntwana simbone lathi ukuthi uyathuthuka. Siphinde futhi sinanzelele ukuthi thina njengeZimbabwe silwe umthetho ukukhuluma ngokuvikeleka komntwana singaba lo Child Protection and Adoption Act sikhangele le Marriages Act entsha le esikhona sinanzelela ukuthi yiminye imigoqo emisha efakiweyo ngohulumende efake isithembiso sokuzama ukuthi akhusele umntwana oyintombazana.
Umthetho lo osukhona utshoni wenzelani umntwana oyinkazana?
Umthetho lo nxa usukhona sokunje abantwana bethu abangamantombazana sikhangele ukuthi baphephe ekuhlukunyezweni lokhu lokwendiswa kwesabancane kuhlukunyezwa okocansi lalokho okuninginingi okujalo ukuthi abantwana abangamankazana bahlangane lapho. Uyananzelela futhi ikhangele lama-sustainable goals akhangelewe umhlaba wonke jikelele akhuluma ngokuthi kungabi lamuntu osalela ngamuntu. Siyabonga kakhulu ukuthi siyakhala lathi sikhuthaza futhi lohulumente nabanye abaphathekayo ukuthi asihlanganiseni izandla singumphakathi simkhusele umntwana oyinkazana lezifiso zakhe. Siphinde futhi njalo siyenze imithetho nehlelo ezikhuthaza ukuthi umntwana oyinkazana abambe laye amathuba kwezomnotho avikeleke futhi esingathi i-social protection njalo umntwana oyinkazana afundiswe. Siphinde sithi imithetho le khona kayiqiniswe ngamandla njalo le ndlela ezifuna ukwenziwa ngazo ngohulumende kube izindlela ezikhusela ezinanzelela umntwana oyintombazana.
Umnumzana Dalubuhle Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Gender Commission ezigabeni zeMathebeleland esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. I-Studio 7 ibuye yaxoxa lonkosikazi Prisca Dube weMathebeleland Lawyers for Human Rights esichasisela ngomthetho omutsha osuvimba ukwendisa umntwana oleminyaka engaphansi kwengamashumi lasitshiyangalombili.
Okunye okumunyethe isisekelo sombuso indaba eziphathelane lelungelo lwemtshado i-right to marriage kukanti njalo kulamalungelo abantwana.
Ngomthetho nxa sisithi umntwana sikhuluma ngomntu oleminyaka emingaki.
Ikakhulu singakhangela u-section 78 subsection 1 uthi yena umuntu okuthiwa ngumntwana eZimbabwe umuntu ongakafikisi iminyaka elitshumi lesitshiyangalombili i-18. Ngaleso sizathu nxa sesikhangele imtshado esilayo okwakhathesi i-Marriages Act uchapter 5.11 lo kuqale beluthi ngu-chapter 37 civil marriage ubuvuma ukuthi amantombazana leminyaka engu-16 kusiya phezulu engatshada.
I-customary marriage kumbe sithi imtshado le esintu yona-ke ibivumela abantwana ukuthi batshadiswe beleminyaka emingaki.
I-customary marriage ibivele ithule zwi ngokuthi umntwana oyintombazana ongatshada ngale umtshado wesintu ngoleminyaka emingaki. Ngakho bese kungenela eminye imithetho esingayikhangela sithi thina i-criminal law codification and reform act ebiyiyo isithi ukuthi ukudlwengulwa komuntu uyikuthi umuntu engene emacansini lomntwana ongaphansi kweminyaka engu-12 ngoba engakwanisi ukuvuma ezecansini. Ngaleso sizathu kusisho ukuthi abokholo labantu besintu bebekwanisa ukuthi amantombazana angaphansi kweminyaka engu-12 bebachadise. Yikhwade sesilama-child marriages ukuchadiswa kwabantwana abancane eZimbabwe obesekungumkhuhlane omkhulu njengelizwe waletha ukuthi ususidonsela amehlo. Ngaleso sizathu silamantombazana amabili ahambe e-constitutional court eZimbabwe besiya ukuthi bona bendiswe bengabantwana kwabalimaza kakhulu empilweni ukuthi bebengabazali belabo besesengabantwana kwabavimbela ukuthi becine bengasaya ayanga lasezikolo kwasokuqala umkhankaso wokuthi singenza njani ngemthetho yemtchado leyi ngaleso sizathu ke kwahlanganiswa amakhanda kwabunjwa umthetho omutsha ukuthi hayi kasiyekele ukuthi abanye bachada le imtchado kuthiwe ngu chapter 5.0
nasi khangela amalungelo abantwana umthetho lo owodwa owokuchada unceda ngani
ngesikhathi esifana nayo xa umthetho usuwodwa okhangele ngezemtshado kasikwenze kube licala ukuchadiswa kwabantwana
unkosikazi Prisca Dube weMathebeleland Lawyers for Human Rights esixoxelayo ngocingo ekobulawayo Abenhlanganiso zentathela izindaba zamalungelo oluntu eZimbabwe lasemhlabeni jikelele bakhala lemuli kaAbigail Gamanya obengumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba eGender Media Connect. UGamanya ubhubhele esibhedlela seLandaro Medical Center eHarare ngemva kokuhlaselwa yisihlabo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izizalwane zeZimbabwe lentathela izindaba zikhala kabuhlungu ngokubhubha kukaAbigail Rumbitsayi Gamanya bethi uchiye isikhala esikhulu kumzabalazo wokulwela ilungelo lentathela izindaba ikakhulu ezesifazana. Intathela izindaba eyingcitshi kwezebulenjini unkosikazi Kholiwe Nyoni Majama uchaze umuyi njengomuntu obekhuthalele umsebenzi wakhe.
Silokuthukuthela okukhulu njengentathela izindaba zesifazane lapha eZimbabwe ngokulahlekelwa ngudadewethu uAbigail Gamanya esimuthi ngesingisi imento kumbe sithi umuntu owayesifundisa njalo umuntu owayesisapota engumuntu njalo olwela amalungelo ethu njengabantu besifazane abasebenza kumanewsroom. UAbigail wayengumuntu oyenelisa ukusihlanganisa lezinye intathela izindaba zesifazane kwamanye amazwe lapha e-Afrika langaphetsheya. Enye into eqakathekileyo engingayitsho ngo-Abigail yikuthi ekusebenzeni kwakhe wayengumuntu owayefuna ukufuqela phambili ama-opinion kumbe ngithi ama-voices kumbe ngithi ukuthi abantu besifazana bona eZimbabwe bavele bathini ngezehlakalo ezenzakalayo eZimbabwe.
Umqondisi we-Amakhosikazi Media unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu Bhebhe uthi uGamanya ubelwela amalungelo abesifazana ebathuthukisa.
Sananzelela umsebenzi omuhla wenzileyo obusenza lathi ukuthi senelise ukusebenza singabomama esitshengisa amanyathelo okumele siwalandele sibonisa indlela esingahamba ngayo ukuze sithole amandla, sithole ukuziqhinya, sithole ukuzimela njengabomama abasebenza ubuntatheli izindaba. Sithi Dudu kuzihlobo zakhe, Dudu kwabamthandayo labangani bakhe, silahlekele sonke mahlabezulu makalale ngokuthula udadewethu.
Omunye osebenze lomuyi unkosikazi Vivian Marara uthi uGamanya usebenze kakhulu lentathela izindaba kuhlanganisa lamalunga edale lephalamende.
UAbigail wayethanda ukuphakamisela omama abasebenza kumedia. Wasebenza lama media organizations athize ukuthi bebe lema gender policies and ukuthi bepromote abafazi kumedia. Akuphelelanga khonapho, uAbigail wasebenza le Women's Caucus ePharliament ekhuluma futhi indaba zegender equality. Thina njengemedia sizwa ubuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa nguAbigail. Ngithanda ukuthi ngithi kumedia le muli kaAbigail uNkulunkulu aliduduze ngesikhathi lesi esinzima.
UZilusi Yasini owathola usekelo lukamuyi uthi walisebenzisa ithalenta lakhe lokuthuthukisa abanye ezweni.
Yebo, wafundela umsebenzi ukuba yintatheli zezindaba kodwa wabona ukuthi yena umsebenzi wakhe awudalelwayo nguNkulunkulu lapha emhlabeni yokuthuthukisa omama, kungaba ngomama abazintatheli zindaba, omama abaphatheke kwezombuso. Yiwo umsebenzi ayethuthuke ngawo, mbaye yayesaziwa ngawo.
Umuyi uchiye indodakazi eyodwa uRuvarashe njalo abantu babuthene emzini wakhe ku-83A Harare Drive emzini weGreendale eHarare. Ugamanya uzelwe ngomnyaka ka-1973 njalo usebenzele inhlanganiso eziningi ezweni ezivalisa imanzi imisa iVMCZ kuhlanganisa lehofisi kaPrime Minister ngesikhathi sikahulumende womanyano ngemva kokugciba izifundo zakhe zokuba intatheli zindaba eHarare Polytechnic lapho afunda eklasini inye leinye intatheli zindaba elodumo eBhubhenya kenye uSandra Nyaira. ELeSweden lamanye amazwe omhlaba ebesesebenzisana logamanya undaba zokucubungula locwaningo. Uhulumende weZimbabwe laye uthi ukhala lemuli kamuyi njalo imuli ithi ikhangelele ukuba uzobekwa ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sesililweni njalo imuli enkayi eyalahlekelwa ingane kungozi yomlilo kweleButswana ngenyanga edluleyo. Sekutshone unina walingane laye owayethe kabuhlungu engozini le. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleButswana.
Unkosazana Pinky Nsingo okade laliswe esibhedlela se-Princess Mariana kweleGaborone utshone izolo elokhu wangena esibhedlela emva kwengozi yomlilo emavikini amathathu edluleyo. Lokhu kulandela ukutshona kwengane yakhe eleminyaka emibili yona eyadlula kusanda kwenzakala ingozi yomlilo endlini yabo eDlokweni ngaphandle nje kweGaborone. Enye ingane elenyanga eyodwa ilokhu isesibhedlela kodwa kubikwa isiphumile engozini. Isikhulumi semmuli uMnumzana Mluleki Bhebhe ulandisa ngalesi sehlakalo.
Salahlekelwa ingane ele-2 years sayibeka. So sasisekele umama esibhedlela le ngane yakhe ene-1 month kathe sekwanza 2 months umntwana. But umntwana yena uyatshengisa ukuthi uyaphila. So umama sokwehlulela futhi silahlekele izolo laye selandele ingane yakhe.
Kodwa ukhala ngokuthi abomthetho esibhedlela seMarina babatshele ukuthi bakhiphe isidumbu ngokutshetsha besithi sokumele bebhadale inkulungwane yamapula i-1000 pula.
Izolo ngale esibhedlela uDr Ade ngithenge imibuzo abenzela wathi siza umntwana basigcinela 3 days umntwana isidumbu sethu ngathi Mosha. But namhlanje sike khona sithi ngikonfirm Mosha abantshela bathi vele i-foreign igcinwa just only 24 hours, ngoba after 24 hours ele charger 1000. So bafike bangitshela bathi sengidlulisile 24 hours, ele 4 hours on top, so vele sobe 1000. Ngazama ukubancenga ukuthi bengakwazi, bahala bathi cha, umthetho vele awutshintshi.
Uqhubeke esithi awukabi lamalungiselelo omngcwabo kusalindwe amazwi abadala kwele South Africa. Ingane yatshonayo yagcina ibekwe kwele Botswana ngenxa yokuba mfitshane kwezandla.
So bese ngitholile Moshe engathumela isidumbu sethu, kodwa ama ukuthi siza kumbeka nini asikatholi asikabi le langa exactly. So kwamanje kuthatha isidumbu sihambise Moshe yakwekashoti ibone bathi bengani bachipu bathe kugcina umufi wethu. Simngcwaba lapha kufuneka imali engange 5500 pula. Masizimusa eZimbabwe bathe i-charge yabo 11,300 pula besiyamchiya bot. Besicela izandla kuncediswa laphana kuze sikwanise ukubeka umama. Sizabe sesisala sesikhangele ingane encane eno-2 months esesibhedlela.
Kwesinye isehlakalo amapholisa kwele Botswana selahle amathemba okutholwa eZimbabwe awela emgodini walapho kwakusenjiwa igolide eduze ledolobho leFrancistown. Umnumzana Godfrey Mutimba odabuka ezindaweni yeSiyansundu eBinga wawela emgodini otshona pho sekufika amamitha amakhulu amabili i-200 meters mhlaka 16 kumpandula. Sokuze kuphose kuyenele inyanga lokhe lesehlakalo senzakala, kodwa uMtimba lokhe ingakakhitshwa. Kubikwa uMtimba labanye abadabuka eZimbabwe babesemba igolide okungekho emthethweni. Ngemva kwalesi sehlakalo abanye bachapha umncele baphindela eZimbabwe lapho ababikela amapholisa eKhalanyoni ngakucele leZimbabwe. Ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane,
abesigodlo sikamongameli welemelika ese White House bethule umbiko othi leli lizwe lizaqhubeka lincedisa ele Ukraine ngezikhali empini yalo lele Russia. Isikhulumeli sohlangothi lwezomvikela ole National Security uJohn Kirby utshele abomsakazo weABC kuhlelo oluphansi kwesihloko esithi This Week ukuthi amazwe omabili alwisanayo ele Ukraine lele Russia kumele adinge indlela zokukhulumisana ukuze kumiswe limpi. Kodwa uDubo ukuthi umongameli Putin wele Russia ukhanya engafuni okukhulumisana. Owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uxwayise ukuqhamuka kwempi yomhlaba esithathu. Lesi sixwayiso usethule emhlanganweni we-rally wokudingela inkokheli yesigaba se-Arizona usekelo kukhetho olwenkokheli oluqala ngolwesithathu mhla ka-12 Mfumfu. Ukufika kwamasotsha akwele Rwanda kwele Mozambique ngomnyaka odluleyo oka-2021 esigabeni esilokungahlaliseki kokulwiswa ngamalwecatsha awe-Islam edlulisa amalawulo esabelweni se-Cabo Delgado kubikwa sokulethe ukuzinza kuleso sabelo osokusenza iningi labantu ababebalekele imizi ngenxa yale impi ukuthi baqalise ukuphindela emakhaya abo. Umntwana oyinkazana ubesalela emuva esikhathini eziningi enhlelweni zokuthuthukisa umnotho welizwe, kukanti lezi nhlelo kumele zigoqele uzulu wonke kunhlangothi zonke zempilo. Sezikhona ngalezi nsuku inhlanganiso ezijiyeneyo ezasungulelwa ukulwela ukuthuthukisa umntwana oyinkazana ukuthi engasalele emuva njengeminyakeni edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Namhlanje kunanzwa usuku oluqakathekisa inhlalakahle lempilakahle yamantombazane olwe-International Day of the Girl Child. Abenhlangothi ezitshiyeneyo ezisebenzisana labantwana kanye lezitholisa usizo baveza indima eqakathekileyo edlalwa ngamantombazane kanye labasakhulayo elizweni okugoqela kwezemfundo yabo, ukuthuthukiswa komnotho kanye lezokuthuthukiswa kwenhlalakahle. Ilunga ledale lephalamende emele iPhumula constituency unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi amantombazane kumele abe lokwabo abakwenzayo ukuthi bathuthuke babe ngomama bakusasa abaqotho abalakho ukuselela imuli zabo.
Sananzelela kufanele ngabe amantombazana ala abalama projects awo aqondana lawo, but ungana ama projects akhona esigabeni amaningi kabe kuhlangene abafana lamankazana, kodwa sikhangelele ukuthi nga amankazana abayiwo athola ama projects ayiwo aqondane lawo. Why sisisho njalo? Kungoba umntwana oyinkazana nxa simfundisela ukuba umama wakusasa. Engumama wakusasa, ukuthi izinto zihambe ekhaya kabe kufuna umuntu ongumama. Obaba abaningi nxa bebodwa akulanto ehambayo.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakoBulawayo engumzali uthi uhulumende kumele abe lesandla ekunakekeleni amantombazane asakhulayo angazizwa esalele ngaphandle njengakwamanye amazwe, ukuthi bancediswe esikolo baphiwe impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini.
Siyananzelela ukuthi kwamanye amazwe abantwana bayaphiwa ama-pads ukuthi basebenzise besesikhathini. Thina njengabazali esikufisayo ukuthi uhulumende nxa esenza ibhajethi yeminyaka yonke akhumbule abantwana abangamankazana, ngoba lokho okwehla kubayehlelayo yimvelo, njalo ayisibo bonke abazali abenelisa ukuthi bathengele abantwana ama-pads. Nxa kuyukuthi kuyabe kunzima ukuthi bayathenge, kaba bafundise ukuthi bazilungisele amaphezi lawo okuthiwa ngama-reusable, lawo bathole ulwazi lendlela yokuthi bazithuthukise bodwa bengasaleli emuva.
Laloba isimo somnotho welizwe singamanga kuhle, kulamantombazane afisa ukuthi afundiswe ukuthunga ama-reusable sanitary pads ukuthi abangenelisi ukuthenga basebenzise wona. Omunye wamantombazane lawo nguLusi Mwembe othi bafisa ukuthi baphiwe ulwazi lokuthi bazenzele izinto ngezabo izandla.
njengamankazana sihlangana lezinto eziningi kodwa sikhangelela phansi. Khathesi kulendlela eziningi zokuthi sizithuthukise njengamankazana ezinjengokuthi singafundiswa ukwenza amapads a-reusable lathi sikwanise ukuthengisa. Sifundisane njalo akula muntu ongaphuthelwa izifundo ngenxa yokuba kuma-periods. Sizahlonitshwa njalo futhi ngumphakathi.
Embikweni wokunanza lolu suku, abawethule ndawonye abe-UNICEF Zimbabwe kanye labenhlanganiso ye-European Union kuleli baveze ukuba amantombazana eZimbabwe baqhubeka bebhekane lobunzima obugoqela ingozi yokukhulelwa kumbe ukuchadiswa besesebancinyane. Bathi ukukhulelwa kwabasesebancinyane lokwendiswa kwabantwana kuyinto ebhahileyo kwele Zimbabwe. Baveze njalo ukuba owesifazane oyedwa kwabathathu wachada phambi kokuthi efikise iminyaka elitshumi lasificamunwemunye, i-18 years. Bengeze besithi umtshado wezingane ulomthelela omubi ezimpilweni zamantombazane asakhulayo. Kuphazamisa ubuntwana kuvame ukuholela ekukhulelweni kwabasebutsheni babo okulezinkinga zempilo, ukuthiya isikolo okuvimbela amantombazane ekuzithuthukiseni ngokugcweleyo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abazibiza ngokuthi ngabangane besibhedlela seMtshabezi kumbe Friends of Mtshabezi Mission Hospital sebenelise ukubuthelela inkulungwane ezilitshumi zamadola eMelika, $10,000, eyokuthenga imota yokuthwala izigulane esibhedlela lesi esisesigabeni esisenyakatho yeGwanda. Umnumzana Eliakim Svanda okhokhela inhlanganiso le uthi bafisa ukubuthelela inkulungwane ezingamatshumi amabili zamadola eMelika, $20,000, eyokuthenga imota le ezabe ilombheda lemitshina yokuhlola izigulane eyakulezi nsuku. Uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Hayi, izinto zihamba kahle. Sesimise omunye umgomo le enye okwakumele ukuthi siyihlanganise isine khathesi lalenye esasini kwengomunye wathina hayi lingangenisa engaka sizalifakela okunye okungaka okunetshayo. Khathesi sesiku-$10,000 imali yakho, singu-$10,000.
Singathi kuyasebenzeka sibili.
Kuyasebenzeka sibili. And owakhathi sesimelele ukuthi sifake omunye umgomo okuthi sibe la hlanganisa amajumi amabili. Ngoba sesikukhangele ukuthi sizame ukuthi sidinge i-ambulance eqinileyo nendlela imigwaqo eyiyo yona ekhaya. Njalo ukuthi singadingi endala kakhulu. Silokhu siqhubeka sibili sisemukela izipho abanika lesenzo ukuthi sikhweze imali sesifika phezulu khonale.
Singathi likhangelele ukuthi lingaqoqa imalini ukuthi lithenge i-ambulance eqinile.
Singaqoqa amashumi amabili. Sibone ngani kuyaba into eqinileyo ngoba kuzamele ukuthi sifake lo mbhedha phakathi waso bese sifake lezinye izinto ezisalakala ku-ambulance. Singazuza amashumi amabili. Sibone ngani kuzaba ngcono. Kuyaba ngcono, singathola i-ambulance engcono.
Singathi ke pho abantu abafisa ukuthi bancede khonapho-ke kumele benzeni?
Kumele bangangithinta mina, ngizabalayela ukuthi bayifake ngaphi imali kulenye ilinki, imali abathi nxa belapha ikakhulu phecheya abangayisa khona, esiyisa khona lapha kumission lapho esigcina khona izimali zethu. Kuthi-ke Australia ngingabapha ngingabapha ukuthi bathumezele kubani ngaba ngangishayela kulabantu khona ngalaba bathumezela khona eBotswana, eNgilandi, lakho khona ekhaya abantu abangabathinti ukuze baphe lezo zimali.
Singathi-ke abafisa ukuthi bakuthinte kunombolo ethini?
Inombolo yami ithi 204-891-7923 kumbe bangithumele i-email ku e.sibanda@uwinnipeg.cl.
Ye, ungakuphinda futhi kokubili lokho?
Umnumzana Elia Kemsvanda ngokhokhela inhlanganiso ye Friends of Mchabezi Mission Hospital sixoxela ese Winnipeg kwele Canada. Sesidliwe isikhathi siligqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalisayo yimugaino kumete Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.